Ist das mal zu einer Erzähler? Warum leben Sie was? Ich bin immer noch von dem Mann, der aus dem Bagel ist. Von dem Mann, der alle nahe war. So ein Keller ist in der Stadt, ich bin mit ihm. Von dem Mann, der alle Gabus ist, ich bin auch in der Wand. So, was kann ich denn spielen? Ich kann aber nicht spielen. Ich bin aber in der Stadt, ich bin in der Stadt, ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt, ich bin in der Stadt, ich bin in der Stadt. So, I'm going to go Nakamashiya prizes.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono ukumbi ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuza sebelwana lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani nokuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba kathesi sokufana nthi kulinywe nekhisimo sikhonapha next week abantwana baya esikolo izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khona sedaspora ayisibo bonke abakwanisayo ngoba nawe yabe nemuli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda so amabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu so siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Imisebenzi iyatholakala sibili obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile kodwa-ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizathu eziningi ukuthi amaphepha alongile kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Singathi kuyini sibili isisusa sokuthi umnotho wamazwe athuthukileyo njengele Melika lwena leli ube ngumnotho lwana owenelisayo ukugcina izizalwane zabo? Ubona ingani kuyini ele Melika elikwenza kuhle?
Kufanele kube nokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhale la mazwe la akade nampana oRwanda lakhesi sebephakeme sibona labo olokuzweni lawa Malaysia kudala kwakungama-desert 20-30 years ago kodwa kathesi sekungamadolobha amakhulu. So ngisho nje ukuthi into iba sekuthembekene ukuthi nxa kunabahola abathembekileyo ilizwe lingathuthuka ngoba laye nalo umongameli uMnangagwa uthe engena lanxa engene ngodlakela kodwa abantu bebefuna ukumsupporta bebefuna nala mazwe wonke bebefuna ukuthi ancedise engathi bekule goodwill eningi kodwa waphinda wayilahla waze kakaze ngokungalaleli abantu. So kathesi abantu sesiweso kazi kusaselomgaba okuyikho futhi esizisola ngakho ukuthi kathi sasisola umgaba kodwa nangomunye futhi sephinde wanza baba weso. So ngisho nje ukuthi konke kusekulalelela abantu nokuthembeka ngemnotho welizwe.
Sesibuyela njalo kwele Melika, ungathi ilizwe leli linjani ubudlelwano lamanye amazwe lawo elithengiselana lawo lalawo elakhelane labo? Sibonile ukuthi kube kwaba lokunye kunganiki kungazwisisani lele China kodwa kuyaxoxiswana kugcine konke kuhambe kuhle. Bakwenza njani lokho?
Usongalo ukuthi lawa baba nokungazwisisani namanye amazwe entweni zokuthengiselana ama-prizes lani nama-taxes kodwa ngokuhlalisana phansi bayakhuluma kulungiswe. So into yikukhulumisana namanye amazwe ukuzama ukulungisa ukuthi kuncedise bonke abantu laba bakwamanye amazwe nalaba la. Ongathi yethi hayi lelimo kuthiwa hayi nxa ungafuna hamba.
Ungathi udaba lolu olokungena lokuphuma kuleli lizwe le-immigration lamazwe wona lawana ngala ama-Hispanics baluphethe kuhle yini?
Obobana bengatsho ukuthi baluphethe kuhle kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabi lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe angomakhelwane ngendaba zokuthi bengaba bengaze babanike ithuba lokuthi ba claim i-asylum nezinto ezinjalo. So ilwana bathi bazama ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathisinye futhi kuba nobukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizike labo laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kuya ngokuthi khangela ngalesi gcele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, kukhona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha, ngoba usebenzisama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi bekungisathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive, ogoqelo abavele eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikhona ukuthi uma ungamele okhona ukuthi la ekwenze wakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ma-vote, kodwa angikholwa ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kungaba ngama-Democrats. Ya, isifunisana ekhaya ngakho ngenziwa ukuthi kube lo hulumende othembakeleyo, hulumende onalelayo abantu. Zonke lezi zinto ziqalisele ekuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphenywa ngabantu. So ungasakala phela isibhedlela kathi sakula sibhedlela singabayela ukushayela ukuthi vele lanxa usiya esibhedlela kuyabe uhambisa umuntu emdulweni kuthiwa isibhedlela. Andiyoba so akukuningi ngoba nanto ama-fuel prices, ama-prices okudla kubi kakhulu laphana sibili.
ubolingani abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ya, ngombuzo osebelwana lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba kathesa sokufana ukuthi kulinywe lesizimo sikhonapha next week abantwana bayesikolo izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisiwo wonke abakwanisayo ngoba nawe yakunemuli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda so amabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu so siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali nezihlobo zengane singabanceda njani sikukhangela khonokho ukuthi singakwenza njani kunzima kakhulu.
Ye, yona ke impilo khonapha injani kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika. Ungathi nxa kuqathaniswa labanye abakwamanye amazwe abanjengabo UK sake sizwe kuthiwa bona batshala imali eningi ekhaya bayakhisa izindlu nokunye, ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Awazi umsebenzi yatholakala sibili obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina kodwa-ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizoethezi yino eziningi ukuthi amaphepha alonge kodwa ngaphandle kwalokho hayi umsebenzi yatholakala sibili. Into phela esingayitsho ukuthi kufanele kube nokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhangele la mazwe la kade nampana oRwanda kathe sebephakeme sesibona labo lapho la Malaysia kudala kwakungama-desert 20-30 years ago kodwa kathe sekungamadolobha amakhulu. So ngisho nje ukuthi into iba sekuthembekele ukuthi nxa kunabahola abathembekileyo ilizwe lingathuthuka ngoba laye nalo umongameli uMnangagwa uthe engena lanxa engene ngodlakela kodwa abantu bebefuna ukumsupporta bebefuna la mazwe wonke bebefuna ukuthi ancedise engathi bekule goodwill eningi kodwa waphinda wayilahla wazonakaze ngokungalaleli abantu. So kathesi abantu sesiweso kanje kusesela mgaka okuyikho futhi esizisola ngakho ukuthi kathi sasisola umgaka kodwa nawe omunye futhi sephinde wanza baba weso. So ngisho nje ukuthi konke kusekulalelela abantu nokuthembeka ngemnotho welizwe.
Ye, sesibuyela njalo kwele Melika, ungathi ilizwe leli linjani ubudlelwano lamanye amazwe lawo elithengiselana lawo lalawo elakhelane labo? Sibonile ukuthi kuke kwaba lokunye kunganingi kungazwisisani lele China kodwa kuyaxoxiswana kugcine konke kuhambe kuhle, bakwenza njani lokho?
Usobala ukuthi lawa baba nokungazwisisani lamanye amazwe entweni zokuthengiselana ama-prizes lani lama-taxes kodwa ngokuhlalisana phansi bayakhuluma kulungiswa. So into yokukhulumisana namanye amazwe ukuzama ukulungisa ukuthi kuncedise bonke abantu laba bakwamanye amazwe nalava la okungathi kithi hhayi lelimo kuthiwa hhayi nxa ungafuna hamba. Okay, but
Okugcina sesikhangela ubudlelwano kwele Melika le-Mexico. Ungathi udaba lolu olokungena lokuphuma kuleli lizwe le-immigration lamazwe wona lawana ngala ama-Hispanics baluphethe kuhle yini?
Abona bengathi ukuthi baluphethe kuhle. Kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabi nozwelo kulaba bantu abavela kulawa amazwe awamakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi uclaim i-asylum nezinto ezinjalo. So bona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingani ngabo kodwa ngasikhathisinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi senizukelako naphakamisa isilinganiso kakhulu. So angazi ukuthi kuya ukuthi khangela ngalesi cele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni?
Ya khona ukuthi kusukela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha ngoba sebenzisama ukuthi babona ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodinga akusi ngenxa yemisebenzi kodwa ukuthi kwesikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazame ukulungisa-ke kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive ogoqela abavele eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikhona ukuthi umongameli okhona ukuthi la ukwenze wakwenza waba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-vote kodwa angikhona ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kwaba ama-Democrats.
Ayikezwakala. Ayisifonile kakhulu ukuxoxa lawe on the